Lokho kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ephalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Osterlos Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abeswekela abezwimba bakhutshwa bona bavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhoti lawa vele alawulwa yizanu. Njalo nxa indaba enje soyisiye khothe sikwasizani zayenza ini uMathanda. So kusuka kube buhlungu kudemokhrasi, kusuka kube buhlungu kithi, kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngokunjalo.
Indaba uMnumzana Siziba labanye bengangenanga phela kukhetho lolu bezimele babaswana.
OSiziba bangene ngemelele i-Citizens Coalition for Change, ngoba bathi bekhethwa mhlaka 23 August babemele i-Citizens Coalition for Change. Njalo lokhu yisinqumo esathathwa lilunga phezulu kakhulu elephathe ukuthiwa yi-Citizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyisisisi. So OSiziba labanye abanyontifayo batshengiswe ukuhlonipha iphathi, batshengiswe ukuma lo-President Chamisa, batshengiswe ukuma labantu beZimbabwe ngalokhu asethe bakwenza. So asonto eyaba liphutha kumbe yenzwa ngemisteki, hhayi yinto ebalulekileyo eyenziwa kakuhle. So sikhangelela ukuthi hayi, xa ungahamba kuhle nencintiseko ye-Citizens Coalition for Change, babuyele ephalamende.
Kutshoni kuwe baba Swanda, njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sendlozi Thabang?
Kimi awuzange kunyothuse, ngoba mina ngangihlezi ngisaziyo ukuthi lowo ngiyalwiswa, siyalwiswa silibandla. Uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika-23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo, ngoba kulobu gwelegwele owenziwayo impumela kayiphumanga kahle. UPresident Hendrik Nelson Chamisa wangqoka u-Emmerson Dambuzo Mnangagwa, kodwa-ke akasacoshwanga ngendlela eyiyo. Isitrategi sethu, ukulwa kwethu bekungekho ephalamende kakhulu, but besilwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe, ngoba thesi ilizwe selisemakhoti, ilizwe selisemabharakini, ilizwe lisebantwini abalutshwane.